umhlangano lo ubaba Gandeza uqakathe okumangalisayo kade kulabantu abachiyeneyo izikhwica labo lokuzeni lama researchers labo businessmen labo bonke abantu abale mbono lejulileyo bekhangele indlela yokuthi ilizwe singalithuthukisa njani ngenhlelo ezichiyeneyo bakucubungule ngesector lesector abantu badabukene phakathi bekhangela ukuthi ama-academics labanye bakhona bekukhangela ukuthi khona okungathi kuyahlupha ukuthi siphumelele kukho lokho esikujonge ukuthi sikwenze yikuphi kwakhona bakucubungula bakhuluma kwaboniswana baphuma lama-resolutions loko kuthiwa baphumele le mcijo abafuna ukuthi ikhangelwe ukuze izinto lezi zithuthuke kodwa kulandela ukuvakatsha kwamazwe amaningi eZimbabwe kusuke ezidluleyo kathesi kukhanya abantu babhizi abavela kubo-Australia kubo-Canada kubo-China kuwo wonke nje amazwe angathi azimisele kakhulu ukuthi bahlangane neZimbabwe kathesi loko kuthiwa yi-engagement
sesike sezwa abanye abavela kwamanye amazwe besithi bona bayesaba ukuthi bazosungula amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yomthetho wokuletha umnotho kwabensundu we-indigenization. Udaba lolu luphethwe yini emhlanganweni lo njalo luvele lona luphathwa njani ukuze lungaphazamisa abantu ukuthi babuye?
Yikho konke lokho okukhangelelweyo ngezingcitshi lezi kade zikhona kodwa udaba lolu lwe-indigenization abantu bayalwesaba nje kodwa nxa olukhangelisisa kuhle ludaba olungasonto entsha amazwe amaningi alalo udaba umthetho lo balawo Australia balo mthetho njalo lonke ilizwe lilo mthetho njalo kodwa engxenye thina abantu asikabachasiseli ngendlela abayizwisisayo.